eNdebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhla ka 13 kuLwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga le-TCC elithunjwe ngomgqibelo emabhuku umnumzana Tafumaneyi Masaya utholakale efile eHarare namuhla. Inkulungwane zabelisiPalestina ziqhubekela phambili zibaleka endaweni elokulwisana esihlengeni seGaza ngesikhathi ele-Israel liqinisa impi yalo leqembu lebutho leHamas elukuluhlu lukahulumende weMelika lwamaqembu abikwa ngokuthi ngamaterroristi. Ozithi ungunobhala jikelelo ebandla le-TCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi phakathi kwamalunga awaxotshisayo edala lephalamende kulamanye aphambanisa ngokuwaxotshisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ilunga le-TCC elithunjwe ngomgqibelo emavuku umnumzana Tafumaneyi Masaya utholakale efile eHarare namuhla, kubika umlondolozi Ndlovu.
Obe ngummeli wemavuku edayele ephalamende umnumzana Fabian Munyarathi kufaka kutizwi utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa adobhe isidumbu lesi eHarare basebe siyasikhangela bathola mpela ukuthi umufi nguMasaya, yena obe ngumfundisi njalo obe leminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lanye 51. UMasaya uthunjwe ngomgqibelo esemavuku lelinye njalo ilunga le-CCC umnumzana Jeff Carlos ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO bencedisana labasekeli bezanu-PF. I-CCC ithi abathumbe ababili laba bebesebenzisa imota yelunga lezanu-PF umnumzana Scott Sakupwanya, yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona. UMasaya loCarlos babikwa behlelwe yilesi sigaba phakathi kokukhankasela ibandla labo emavuku leTafara, lapho okwenziwa khona ukhetho lwama-by-elections kulandela ukuxotshiswa kukaKufaka Kutizwi ephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu. UCarlos yena utholakale epulazini leChabuino eShamva esigabeni seMashonaland Central echayiwe walimala kakubi wahle wasiwa kwesinye isibhedlela eHarare. Ekhuluma isidumbu singakatholakali, obona ngomsebenzi wabahlukunyeziweyo kuleli bandla unkosikazi Vongayithome uchasisele iStudio 7 ngokwenzakeleyo.
Abducted on Saturday, and one of them was then found beaten thoroughly and dumped at Chabuino, and actually he is in pain as we speak, and he has since got medical assistance. But we still have one Tafumaneyi Masaya who is still missing up to now. We have since sent a search party for him, but up to now we haven't got any positive outcome.
Kodwa isikhulume samapholisa umnumzana Ponyati uthi bangabe bemangele emapholiseni abe-CCC kodwa lolu daba alukafiki kuye.
If the reports were made to the police, then it entails that investigations are underway. If there is anything for the attention of the media or the public, we'll certainly give an update.
Isiphathamandla seZANU-PF esigabeni seHarare umnumzana Taurai Kandishaya uthi ibandla lakhe alilani lezihlakalo zokuthunjwa kwamalunga e-CCC.
Putting allegations on ZANU-PF, their disorder, their confusion, the in-house fight and all, they all put it onto ZANU-PF. Why? Because they want to maintain a tainted image of ZANU-PF, to say ZANU-PF abducts, ZANU-PF rigs elections, ZANU-PF commits murder. But now if you look at it, Western embassies have ceased to tweet about it because it's all fake.
Ukunsuwana ezidluleyo kuthunjwe elinye njalo ilunga le-CCC elimela abatsha edayele ephalamende umnumzana Dakutswa ngathi wore ngabantu ababehlome ngombhobho wohlobo lwe-AK-47 watholakala echayiwe njalo elimele kakubi. Lanamhla lokhu akula muntu osebotshiwe phezu kwesehlakalo lesi, lanxa nje abathumbi bakhe bebikwa besazakala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inkulungwane zabesiPalestina ziqhubekela phambili zivaleka endaweni elokulwisana esihlengeni seGaza ngesikhathi ele-Israel liqinisa impi yalo leqembu lebutho eleHamas elikuluhlu lukahulumende weMelika lwamaqembu abikwa ngokuthi ngama-terrorist. Umqondisi wenhlanganiso yamazwe omhlaba ezempilakahle World Health Organization uthi isibhedlela esikhulu seGaza eseShifa asisasebenzi osekufaka izigulane labalimeleyo engozini. Inhloko kahulumende weIsrael uMnumzana Benjamin Netanyahu yena uthi iHamas imisa ukukhutshwa kwezigulane ezibhedlela zeGaza. Kubikwa kulezigulane ezine kanye losane abafele esibhedlela seShifa ngemva kokuphela kwamafutha emota kumagenerator. Abantu abafika phose inkulungwane lengxenye kubikwa bafa eIsrael kulandela ukuhlasela kweHamas mhlaka 7 Mfumfu, kungani uhlangothi lwezempilakahle olukhokhelwa iHamas luthi eGaza sekufe abantu abazinkulungwane ezilithumi lanye. Abaningi kungabesifazane kanye labantwana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu ephasi kwenhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association, uMnumzana Effort Hlela Ncube.
Kuyacaca kakhulu ukuthi imithetho yezempi yokuhlonishwa kwamalungelo oluntu lapho kulempi khona kulokuxabana khona kayilandelwa. Kusegcekeni khona lokho yikubona abafayo abaningi abahluphekayo abaningi kungabantwana kungabomama abangaphathekanga empini. Ungaqhathanisa abantu abafayo abama-civilians laba bantu abangekho empini la bantu abamasosha kumbe ngawe Hamas kumbe ngawe Israel uzananzelela ukuthi abamasosha malutshwane kakhulu afayo nxa uqhathanisa nezakhamizi. Okuveza kahle kamhlophe ukuthi laba benza lokho kabalandeli imithetho yomhlaba.
Kuyini okungenziwa lapho ukuthi kuphathiswe ikakhulu abesifazane labantwana e-Israel eGaza lapha?
Into ezaphathisa ngendlela efaneleyo yikuthi amazwe omhlaba amakhulu namancane bancedisane ukuthi kube lokuthula kuleya ndawo. Okokuqala yikuthi kome iimpi kukhulunyiswane kulungiswe khona lokho kungabe kuhlupha. Impande zonke zengxabano zilandelelwe zilungiswe ukuze zingabiphenduka le ngxabano. Kanti-ke okuyikho okuqakathekileyo futhi ukuthi imithetho yomhlaba kumele ilandelwe kungakhathalekile ukuthi ngubani ofanele ilandele. Wonke umuntu ungenziwa kanjalo kuzaba lula ukuthi kuncediswane kulungiswe. Kodwa okukhulu yikuthi kulungiswe impande yengxabano yona lehlala ikhona isiqhubeke njalo iminyaka yonke le.
Sibone ukuvunyelwa ukuthi abantu benelise ukuba bephume endaweni ezilempi eGaza laphana, njalo kusakhulumisana amanye amazwe ezama ukuthi amise impi leyi. Ubona ngani impi leyi ingaphangisa na ukuma?
Impi ingama nxa ngabe kunesifiso lokuzinikela kulaba abalamandla ukuthi impi ime. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi bona abe-Israyeli lama-Palestinians bakunanzelela ukuthi kakula kuthula empini ezabe iliwa kuze kube nelanini. Ngakho kuyadingeka ukuthi bakhulumisane ngendlela efaneleyo balungise lokho kuyimpande yokubaxabanisa ukuze bakhelane njengabo wonke amazwe noma ngase Africa, ngase Europe, ngase Asia la angaxabaniyo. Njalo nje yikho kuza kwenza ukuthi kuvikelwe amalungelo abomama labantwana, kuvikelwe amalungelo abantu bonke. Impi vele yona ngokwayo kayivikele amalungelo abantu.
Lo ube ngumnumzana Effort Hlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ozithi ungunobhala jikelelo ebandla le-CCC, uMnumzana Sengezo Chabangu, uthi phakathi kwamalunga axotshisayo edala lephalamende kulamanye ayengafanelanga axotshwe. Ngakho uthi lokhu kuzamele kulungiswe.
Isikhulumeli sikaChabangu, uMnumzana Khalipani Phukeni, uthi kodwa kunzima ukuba kulungisiswe lokhu, ngakho ke sebezamelela ukhetho lwama-by elections.
Angaze ngizwe kuthiwa ukhona ukuthi esewithdrawing esekhutshiwe ephalamende kwaproklema kokho kwaqhubeka waphinde wabisela. Wakuzokhumbula ukuthi abafowenu be-PDP bake bakhutshwa ku-9th parliament bayenkantolo kwavunywa konke inkantolo athi ababisele ukuthi i-election data eziproklemiwe nakho konke, so kwasekudinga ukuthi bahambe babuyele ephalamente faya election. Ngiyaxagela la esodwe ngiyaziyo, so ngiyacabanga ukuthi lapho beyikhona lokho.
Kodwa isikhulumeli se-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi lokhu kuveza ukuba uChabangu udlala ingqondo zabantu.
Sikutshoyo thina ukuthi konkona uChabangu wabengamelanga be-recall anyone in the first place. So abantu bethu be-parliament kumele babuyele e-parliament.
Ngolunye udaba, owake waba ngumcebisi kasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, uMnumzana Mnyarazi Gereke, ndawonye lomunye abotshwe laye uMnumzana Evaristo Rushamba, bakhululwe ngemali yesibambiso eye-bail yinkantolo kamantshi namuhla. UGereke wetheswa icala lokugqila inkampani ephathisa kundleko zokwelwatshwa eHarare Medical Aid Society, Hamas, inkulungwane ezingamakhulu amane zamadola emelika $400,000. Esipha isinqumo kwisicelo sebail, umantshi uMariwanazo Gofa uthe uKereke kuzamele abhadale $200,000 emelika $200, ahlale kukheli ayinikeza umthethwandaba angaphazamisi abafakazi bakahulumende, njalo uza kuya emapholiseni ukuyaziviga kanye ngelanga. UGereke lomunye wakhe bazaphenduka emthethwandaba mhlaka 13 Mpalakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimdodolozi Ndlovu.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umphathi ntambo wezomvikela eMelika uMnumzana Lloyd Austin uthi ilizwe lakhe litshaye endaweni ezimbili eseSyria ngamabhomba kuzindawo ezisetshenziswa zinhlanganiso ezisebenzelana le-Iran. Lokhu ngokwesithathu iMelika ihlasela eSyria kusukisela mhlaka-26 Mfumfu, iphindisela ukuhlaselwa kwebutho leMelika eSyria lase-Iraq. Amasosha amahlanu awebutho leMelika abulawe ngolwesihlanu ngemva kokuba ihelicopter yawo iwele olwandle ngesikhathi beqhuba izifundo ngesonto. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ufuna ukuqinisa ubudlelwano leChina kwezomvikela. Ocebisa amahhofisi kamongameli ngezomvikela uJack Sullivan uthe umongameli Biden ukhangelele ukuthi uzaqhuba umhlangano lomongameli weChina uMnumzana Xi Jinping emhlanganweni we-Asia Pacific Economic Cooperation Summit eSan Francisco kuyona liviki. Izulu likazamcolo selibulele abantu abedlula amachumi amathathu loyedwa, njalo lachiya abangaba ingxenye yesigidi bengaselamizi eSomalia. Abakumsebenzi wokucebisa ngezempila kahle yengqondo owe-counseling bathatha leli thuba lokuqinisa umkhankaso wokuqhuqhuzela ngempila kahle yabesilisa. Bathi njalo ukungaphili kahle emcabangweni kungabe kubangelwa ngamanga okuhle kwesimo somnotho okudala ukuba abesilisa behlukuluzwe lapho sehluleka ukuphandela imuli zabo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezempilakahle zithi Umkhuhlane wengqondo ubonakala ngokuzizwa umuntu edanile, ekhathazekile okwesikhathi eside, ukuzehlukanisa kumdeni kumbe kubangane, ukungadli loba ukuswela ubuthongo. Ukuzizwa nje umuntu ephangisa ukucaphuka, esiba lolaka aze yacabange ukuzibulala, kanye lokusebenzisa izidakamizwa loba ukunatha kakhulu utshwala. Umnumzana Mthandazo Ndlovu, oqeqetshe ku-Drug and Substance Abuse Course, Adolescent Accredited Diploma, kanye le-Professional Diploma in Counseling, uchasisa kabanzi ngempilakahle yengqondo.
Mental illness siyathola ukuthi izinto nje ukuthi umuntu uphongukuzwa ukuthina usedinwa yokucabanga, ezwe ephelelwa vele ngokucabanga. Siyathola ukuthi umuntu wangikhona vele yena umuntu owaye-abuser utshwala, ama-drugs. Uba lokukhathazeka okukhona kuye, umbezwe engani ustresse kakhulu, ngokwelani ele-mental illness. Mental illness iyaphambanisa umuntu kakhulu vele ukuthi umuntu ukucabanga kwakhe sokunjani, sokulutshwane.
Uqhubekela phambili uNdlovu ekhuthaza abesilisa ukuba badinge usizo nxa sebethe bafika ekuphelelweni yimicabango ephathelane lesimo abahlangane laso.
Abanye abantu bagcina bezibulala, sasasingqondo kasanjani ngasekho right. Umuntu ecine siyazilengisa laphana, umuntu ezwise phezu kwendawo enkulu sibili. Njalo futhi lokubulalana ngoba umuntu ingqondo sasingasathathi kuhle. Sikukhangele kakhulu sibule empilweni zethu sinobaba sithi kathi kwini ungani sokungehlela. Ingqondo ngazange ngani sezibaleka yini, yabo? And then seek a professional help. Ungaseek a professional help, things are going to go well for you.
Unkosikazi Lois Masuku, okunhlanganiswe ye-Africa Institute for Ending Bullying, Depression and Suicide, uthi lolu dubo kwabesilisa lusukela ekukhulisweni komntwana ongumfana emakhaya lezikolweni, ngoba engafundiswa ukudinga usizo nxa esethe wahlangana lesimo esikhanya siphezu kwamandla akhe.
Singayikhangela ngokuthi, you know, umsindo oyenzakala phakathi kwabobaba labomama. Iqiniso esesilibona lapha si iningi labobaba alisebenzi, bese beyitshengisela ekubeni le-violence. Ukubunjwa futhi komntwana omfana engqondweni zakhe kutshiyene lendlela umntwana oyinkazana abunjwe ngayo. Singathi nxa sikukhangele thina sikubona ukuthi umntwana oyinkazana engaba le-problem, engaba le-challenge ahlangana layo, uyakhala kumbe uyashare lomunye umuntu, akhulu lo munye umuntu. But umntwana ongumfana uyakhuliswa etshela ukuthi wena uyindoda, zibonele, you know, iningi labo sesibona ukuthi sebezibulala.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Greta Sibanda uthi abesilisa nxa bethe bahlukunyezwa ngomkabo bafela ngaphakathi.
Obaba uyazi isikhathi esiningi ya bangathi umoya onzima sibili ukuthi emncedeni lapha kuba nzima sibili lwana umoya ukuthi ungiba xa behlukuluzwa ngomama kakhulu. Kodwa ubaba ukuthi asuke akhulume ngakho kube nzima kakhulu ukuthi akukhulume khonokho ngoba kumthathela isithunzi sakhe. Ngalokho-ke lezi zinto zikhanya sezisiba izinto ezenza ukuthi khona obaba bakhanye sebefuthelana bephakathi behluleke-ke ukuthi bazathini.
Umnumzana Thompson Maseko, isiphathamandla senhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender ekhangele iMatabeleland North, ukhuthaza abesilisa ukuba bayemangala kwabomthetho nxa bebhekane lokuhlukuluzwa.
Bakhona obaba abahlukunyezwayo ngomama futhi. Mhlawumbe yikho futhi okubangela ukwanda kwenani labo baba abazibophela bakhala ngokuthi eni bayahlekwa nxa besiyamangala. Kodwa ke siyabonga uhulumende ngogatsha lwe-Victim Friendly Unit olwamukela ukuhlukuluzwa kwabobaba ngendlela efananayo lokuhlukuluzwa kwabomama. Obaba abaselaso ngesizathu sokufela ngaphakathi.
Kunyanga ephelileyo kunanzwa usuku olwe-World Mental Health Day olukhona minyaka yonke mhla zilitshumi kunyanga kaMfumfu esibhedlela seyingutsheni esiyiso esikhangela ababhekane lesimo sokuhlukumezeka engqondweni kobulawayo. Umqondisi wesibhedlela lesi uDokotela Nemache Mawere ubike ukuba sebesamukela izigulane ezedlula inani elijwayelekileyo esithi inani eliphezulu ngalabesilisa. Wapha umzekeliso ukuba kwelinye ikamuli bebele mbeda inga machuna isi kombisa la situpa. Kodwa kathesi ile zigulane eziphose zifike amakhulu amabili, i-118. Ngaphandle kwalezo zigulane, lesi sibhedlela silezinye ezelatshwa zivela emakhaya ezingamakhulu ayisithupha lengxenye, i-615. Abesibhedlela lesi bakhala njalo ngokuthi imuli zezigulane azibaphisekelo oludingakalayo lapho umuntu eselatshwa. Inhlanganiso ye-World Health Organization ibika ukuba emhlabeni wonke jikelele, phakathi kwabantu abayisitshiyagalombili i-8 oyedwa wabo kaphathekanga kuhle engqondweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izizalane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zikhathazeke kakhulu kulandela isimemezelo sikahulumende weSouth Africa esohlelo lokuhlola wonke amabhizimusi aqhutshwa ngabantu bokuza kanye lokududulwa kwabaselizweni ngongekho emthethweni. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukwethuka, ukwesaba lokusola kwabeZimbabwe laba kulandela umhlangano oqhutshwela ugatsha lwendaba zasekhaya, ugatsha lwezemisebenzi, ugatsha lwezindlu, omeya bamadolobho wonke elizweni, lenkokheli zomdabu kukhulunywa ngenhlelo zokududula abaselizweni ngokungekho emthethweni lokuhlolwa kwamabhizinisi wonke abantu bokuza. Umphathintambo ofisini kamongameli uNkosazana Khumbudzo Ntshavheni uthi dale la uphathintambo lemukela izinqumo ezethulwe emhlanganweni lo kulandela ukufa kwabantwana okucatshangelwa ukuthi kubangelwe yikudla abakuthenge emavinkilini aqhutshwa ngabantu bokuza emalokishini.
That focused on curbing effects of illegal immigration.
Lolu hlelo luhlose ukususa abaselizweni ngokungekho emthethweni, ukuhlola amabhizimusi abo nokuvala lawo angela lungelo lokusebenza.
There will be immediate inspections.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lance Mlilo ongumgcini sihlalo enhlanganiso yeProgressive Zimbabweans Foundation uthi bakhathazeke kakhulu ngaleli nyathelo.
Asivumelani nakho konke lokho okwenzakalayo, especially abantu abaseZimbabwe yibo esicabanga ukuthi yibo abazothwala ubunzima ngemva kwakho konke lokho okwenzakalayo. I-ANC eyiwephethe ayibe yiyo efanele ukuthi azi ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu baseZimbabwe bebe kule ndawo. Then kulungiswa kulokho.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Phoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Lea uthi kuphica umqondo ukuthi kungani kunxwanelwa amabhizimusi ezizalwane ze-Afrika.
Thina sikubona kuyinhlekisa kakhulu ukuthi umuntu ethi esuke elizweni lakibo wangatshali imali elizweni lakibo, wakhetha ukuthi ezotshala imali elizweni lakho, ubusumlandelela uhamba umguduza ungathi kuthiwa uyenza icala. Indaba yamaphepha is just a smoke screen. Indaba egijinyiswayo indaba yokuthi njengoba kulama elections next year, i-government ye-South Africa, especially governing party i-ANC, ibonakala engathi ibhizi ixotsha abantu bangaphandle.
Ezinye izalwane zeZimbabwe zithi uMangoye uyasola ngezizathu zaleli nyathelo likahulumende njengoba sekulenqwaba eminyaka amavinkili la abantu bokuza ekhona kodwa zingekho ezehlakalo zokufa lokugula kwezingane okukhanya sekubhahile lamalanga. Kodwa ngilunga lenhlanganiso Operation Dudula eSoweto uNkosazana Nelimokhetsi uthi abahambe abokuza laba ngoba abakuthengisayo uzaqeda abantu ababo.
No, abekho right lamajuice lawo. Ya, and ayabulala. And acid mawuchukuza ukuthi uyishake ure ne isiya likwebu. Beka wesola khosala likwebu kamgara sikuphisa ten. So it's not good.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Vuyani Hlazo umsungulu wenhlanganiso ye Women in Diaspora Association uthi nxa kuyindaba yamaphepha kungekho kunye emuva kohlelo lukahulumende lolu akukho okubi.
bakhona abanye abafika lapha kube nzima ukuthi baye makubo ngendaba yokuthi either babalekile kulempi okukhona okunye okuhluphayo kabe kufanele ukuthi iDepartment of Home Affairs isizwe nathi izikhalo zethu ukuthi hayi kulabantu abathile abalapha kodwa akusikuthanda kwabo abalaso isikhathi esokuthi baye ngale ngenxa yokuthi bale problem ethile emazweni abasuka kuwo kodwa bakhonayo sicela ukuthi amaphepha behlale belawo ngoba ngumuntu lo muntu endaweni kufanele ukuthi ube documented.
Usomabhizimusi weZimbabwe umnumzana Dan Maphalala Mabunda uthi kuqakathekile ukuthi ama-Afrika wonke ahlangane, ahlanganise amakhanda, ahluze udaba lweZimbabwe ukuze abeZimbabwe labo babuyele kubo.
IZimbabwe iphumelela, yonke i-Afrika iyaphumelela. So, le ngxaki kufanele bashare nama-Afrika wonke akulomhlaba wonke. Kufanele first by reporter bheke ukuthi nayo into i-leadership ye-Afrika isize naleli ingxakubi yaboy pinpoint ukuthi lo khetho zange luhambe kahle need ukuthi uhlangane sibambisane.
Izizalwane zeZimbabwe lezi zithi zesabela ukuthi inhlelo zahulumende lezi zingagcina sezibangela udlakela olubhekiswe kwabakwamanye amazwe ikakhulu nxa ukunqwanelwa kwabakwamanye amazwe lokhu kungaqala ukwenziwa ngabafuna ukuzitholela amavoti. Bele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingutuso Khumalo.
Kwezemidlalo, bathi badabuke umoya abadlali abaqeqetshwa ngumoyi uRaman Gumbo, labo asebengabaqeqetshi uJoel Luphahla kanye loMelusi Mabaleka Sibanda. Ongumqeqetshi weqembu lenguqu leHighlanders Football Club uLuphahla uthi umuyi owake waba ngumqeqetshi weBhoso wadlalela iqembu elimela isizwe elama-Warriors uRaman Gumbo obhubhe ngolwesihlanu kwesinye isibhedlela eFrancis Town usenjengeqhawe wadlala indima enkulu empilweni yakhe ukuze angene kwezemidlalo.
Ucoach Raman ngumcoach wanikeza ithuba lokudlala kwaHighlanders. Bengibuya kwaHighlanders ngiyobe ngicoach naye ngisanda ku-take over from Martin. I'm sure akubona ke ngiyikwagcina futhi esengibiza lapha national team ukuthi ngibankanyele and the rest is history.
Lokhu kugcizelelwe nguSibanda yena othi bafunda okuningi kuGumbo hathi kwiHighlanders kuphela kodwa lapho eseye kwamanye amaqembu.
Ah, sahlulile kakhulu, kubuhlungu kakhulu uRaman. Uyayenza sadlala ku-first team yeHighlanders, wasiqala singabafana abancane sibuHighlanders. Hayi ngibuhlungu la kuCapes ngahamba naye ngembizile kuCapes akuwa ngicile eHarare. So ngazomuntu umuntu njengoRaman sasesijila ngizobuhlungu kakhulu. Ndona ubona zengikhosha wasifuna into eziningi sisadlala awunyanga ngibona sisadlala ukuthi iplayer ayitreatwa njani i-training yenza njani uza wafana bebe-comfortable ngawo uyenza njani like ungabona iBhoso 90 kati ezungamthola nabafana labana uyayala ukuthi ngikhosha ngoba ikuwa ngifundisa kona ukuthi kumele be-friendly abafana bebhola ningakwisabi ungawungikhoshi ushare into ama-problems abafana maybe ezindlini or anyway abahlangana lapho.
Okuningi ngokubekwa kukaGumbo kubikwa kuzakwaziswa ngokuya kwesikhathi. Good Life Talk namhlanje sikhangela umkhuhlane wengqondo obikwa usihlasele abesilisa abaningi eZimbabwe kungenxa yokungami kuhle kwezomnotho lokunye abanye babo begcina sebezibulala. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ilunga le-Triple C elithunjwe ngomgqibelo emabhuku umnumzana Thapfumane Masaya utholakale efile eHarare namuhla. Inkulungwane zabesiPalestina ziqhubekela phambili zivaleka endaweni elokulwisana esihlengeni seGaza ngesikhathi le-Israel liqinisa impi yalo leqembu lebutho leHamas elikuluhlu lukahulumende weMelika lamaqembu abikwa ngokuthi ngama-terrorist. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-Triple C umnumzana Sengeso Chabangu uthi phakathi kwamalunga axotshisa edale lephalamende kulamanye kwangafanelanga axotshwe. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.